senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe indlalifa ngilonkosikazi siphetheni impofu odabuka eZimbabwe ohlala kweLebotswana lo baba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngikhale ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lijwa ngubani
umuntu wokuqala first born
singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje
cha mangabe kungifana uyena okumele adle ifa mangabe kukuthi umfana uyeyedwa ekhaya uyo okumele adle ifa kodwa mangabe uthole ukuthi intombazana mangabe umfana mhlambe kuna mafana bodwa kule last born iyo okumele ithole ifa
intombazana ke
hayi intombazana ibuye ekugcinene mangabe kukuthi abafana bekho intombazana afanele ukuthi ihambe emzini
wayo ye wothi size umama lapha-ke unkosikazi Mpofu ukuthi uthini uthini ngalokho mama
mina ngithi indlalifa nguye wonke umntwana ozelwe ekhaya akukhathalekile kumbe intombazana mbe ngumfana wonke
kuyenzakala yini esintwini konokho unkosikazi Mpofu
ntulo kwakuthiwa umntwana odlayifa lizibulo kodwa okwakathesi sikhangelele wonke umntwana ozelweyo ekhaya
ye singathi baba Sibanyoni kwalani ukuthi ukuthi umntwana oyintombazana olizibulo adlilifa kwinokwehlulayo
mangabe kukhona abafana umntwana oyintombazana akufanele ukuthi adlifa unless abafana bengekho then yikho lapha kuthethi kuzosherwa-ke lapha
ye so kwenziwa kwini ukuthi umntwana oyintombazana engani uyavinjelwa ukuthi athole ilifa
umntwana oyintombazana ngokomthetho fanele ukuthi aye emzini wakhe aye wakho umuzi wakhe ngoba manje mauthile ukubheka ma singathatha amantombazane athole ifa angeke basakwenza ngoba bayohlala bebheke kwalapho ekhaya
ye nkosikazi Mpofu uthini ngakhonokho
na ngithi umntwana oyintombazana kumele aphiwe ilifa ngoba lanxa yesebenza uyaletha okusebenzile emzini lanxa sokuyilifa kumele aphiwe
ye kodwa uyatsho phela lapho ukuthi engatholi ilifa ngasozaye kwenda phela uthi yikho okuhluphayo
noba esekwendeni kodwa ilifa langibo kumele
abuyeolini uyazwela lapho baba Sibanyoni uthi kumele ilifa vele umntwana oyintombazana alithole laye akukhethile phela
ya but uyasherelwa nje kuncane lokho kuncane kuyabe kukhona yilokho azokusherelwa kodwa ngomthetho ilifa lithiwa muntu oyilas bonfana unless makukuthi amantombazana wodwa-ke ekhaya noma bendlile kumele kuzomele bashele
ye siyakuzwa kakhulu-ke khonapho baba Sibanyoni phosele ukugcina khonapho-ke nkosikazi Mpofu wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho
mina ngiphosele ukugcina ngithi hhayi kumele kuhleziwe kuhle abantwana bonke kumele bephiwe okufananeyo kungakhathalekile kumbeni uyiza lizelo ezilongo ukhulele khonapho wasebenzela khonapho kumele uphiwe
hayi-ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Siphetheni Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kweLebotswana lo baba uThulani Sibanyoni asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.